ukukhathekile ngakutshela abalale inkinga mini ukuthi iVet is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government, but answerable to the people. This election is conducted, I say a government, the election is about to. So I think it's that. Abanikazi election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So uRight uChief Champion Chanika naye sithi yena kakutshengiswe abantu babe kwazi ngoba nakuthi into iyapublishwa kuGovernment Gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZ. iZ layo isilomlando wokuthi nga abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akuna sizathu zokuthi kani ngoba nasebesala sekutshengisa ukuthi iZ kayisayenzi ama-election isenzela abantu. Kodwa kuthi ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iZ iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolokosa.
iZ yona ihlezi isitho baba Bhebhu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla. Kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokhu abakutshoyo, abasitshengise phela nxasitakuba akucabanga kufihla. Ngabe ngafihlile to abaqale ngogwalo lonalo ukutshengisa ukuthi bakutshengise ukuthi kabafihlile. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kale sebefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lifihle lutho kodwa lina selifihle ugwalo. So kabasitshengisi ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo, kuyini okungaphekwa khonapho? Kuyini abangakupheka okweZ okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa into inkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwakusolwa hathi kuphela yibandla le-CCC. Lusolwe lwaze lasolwa ngabanye bezani. Lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa iZ kayihambiye lilungisisa. Nxa isibilungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando weZ ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresident. Ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe kutshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.